Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe.
Into ebuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imessage isecurator labo sebethumela ngamaya social media la ama message bephendula.
Ibandla le MTC Alliance lithi nxa ibandla lezana PF lingephula imigoqo yokuvimba iCoronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le MTC Alliance lizenze njalo.
Izana PF ikujwayele isikhathi esinenge ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa, kodwa bona behambe labo Java besiya emastreetini begcwalisa istreet besenza intambo ya.
Lamuhla siqala uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amaseli istrategi esiphakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Akukacaci ukuthi imbiko le ingabe ilotshwe ngobani, kodwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezezizalwane zakwele South Africa ezile njongo yokuxotsha abokuza. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuthiwani ngembiko le.
Kusho ukuthi Chris, kune message esiyitholile la ethi abantu bonke ama-foreigner afanele abuyele kubo, so bazokwenza i-operation le izoyenziwa ngama-South Africans mhlaka 16 June. Kanti u-16 June bona kathi i-holiday la, so bade basawafuna ama-foreigner. So i-message le ithi mhlaka 15 June iqugquzela wonke um-South African ukuthi aphatheke kulolo hlelo.
Manje bona abokuza osuke wakhulumisana labo bathini nxa bebona imbiko yonale?
Abokuza especially abakithi, ngoba imessage leyi ithunyelwe ngolimi lwesiZulu, so abantu bakithi bapanikile abaningi, banokwesaba abanye abaningi especially laba abahlala emalokishini, ngoba izinophobia isikhathi esiningi qala khona le malokishini. So kuba nokwesaba okukhulu kakhulu.
Zona iziphathamandla zikahulumende sezike zakhuluma na ngalolu daba? Njalo nxa zingakhulumanga, ubona ungani nxa kuyikuthi ziyalulungisisa lolu daba ziyaqala ngapi?
Asikezwa lutho olusuka kuziphathamandla zikahulumeni, kusathulile nje, asikezwa lutho. Njalo angazi ukuthi bona bangakuphatha kanjani, ngoba akusiyinto yokuqala esuke kwenzakala I think kathathu konke. So lokho kuza angazi ukuthi bona bazokuphatha kanjani.
Akukhona yini ongachiyela abalaleli ikakhulu abakhona ngapho kwele South Africa?
Ya, engakushela abalaleli ukuthi sicela njengezakhamizi zakwelikamthwakazi bangarespond. Into ebuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imessage isecurator labo sebethumela ngamaya social media la ama message bephendula, uze besithi asiyindawo njani njani, into ezinjengalezo izwe ezenza ukuthi abantu balapha bathukuthele kakhulu. So into engingayisho ukuthi nje ungazi bathumele ama message abo lawa isecurator social media, thina singarespondi, asithuleni nje sibone silindeleyo la ukuthi kuzokwenzakala na. Sometimes kungaba kuyimessage ezikliwe nje ezizama ukuthi zi-insight ziphehle udlame ukuthi abantu bokuza bashawe. So abantu bakithi sicela lingakulandeli lokho, lithule silindele ekuhambeni lolo suku sibone ukuthi kuzokwenzeka na okunye okuzwisa la abantu ubuhlungu ukuthi abantu bakithi basebenza emsebenzini ema-restaurant so yenye into abakhala ngayo basebenza ema-restaurant bahamba ngeemoto ezinhle abanye ngale kubo Cosmo sebe-ona izindlu into ebuhlungu into yakhona icishe ifana nayo ithi nje komthwakazi kwaphana ukuthi abantu beHarare sebe bazogcwala khona phana kobulawayo ubuhlungu obuziwa ngama-South African yibo buziwa yithi ngale kobulawa yibo buziwa ngapha ngama-South African so eyi angazi singathini ngale ndawo
umnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa ibandla le MDC Alliance lithi nxa ibandla lezanu PF lingephula imigoqo esiqinisiwe njalo eyokuvimba i-coronavirus ngokwenza imibuthano labo baza kwenza njalo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wazise ngempela sonto ukuthi izinga lokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus selikhuphukile ngoba inani lababanjwa igciwane seliqonga imbuthano yonke akusamelanga yenziwe ngaphandle kwemfa lakho kumele kube labantu abangamachumi amathathu nje kuphela kodwa kunsuku ezedluleyo ibandla lezanu PF belisiba lemicimbi elabantu abaningi kakhulu kulenani elivunyelwayo phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus Ngokunjalo, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathepeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lingalokotha libuthanise abantu labo bazakwenze njalo.
Sinanzelela njalo ukuthi kulandela ama activity amaningi ama political activity amaningi asenzakala phakathi na kwamabandla amabili amakhulu kuleli lizwe njalo lokuba lama activities okunengi ngabantu abachiyechiyeneyo I hope ukuthi khona ama measures lawa kayisiwo ama measures wokuzama nje ukuthi khona ama freedoms abantu continue enciphiswa i political space continue sinciphiswa kodwa ke thina esiza kwenza kasisoze silalele okukhulunywa yizanu PF thina sizalandela i behavior eza kwenziwa yizanu PF izanu PF ikujwayele isikhathi esinenge ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa kodwa bona behambe labo Java besiya ema streetini begcwalisa i street besenza intando ya so bangakwenza khonoko siyahlangana labo e streetini lathi siza uthanisa abantu lathi sizatshela abantu ukuthi umkhonomika umanga kuhle sizatshela abantu ukuthi abantwana kabasaye esikolweni sizatshela abantu ukuthi khona izidumbu zabantu ababo zilokhu zibuya zilandelana zivele South Africa ngenxa yokuthi kuleli lizwe akulamsebenza asisoze siyekele izanu PF ngayihambe ngendlela ekhulume ngayo nxa layo ingasoze ihlangane yenza amarali lathi asoze ihlangane senza amarali so sizabakhangela ukuthi bona benza njani
manje bengenza imhlangano yabo lani bese liyenza enu bese libotshwa kuyaba kunxidene
Chris wathi lami ngubuze umbuzo ngiphendulele umbuzo wakho ngithi mina bona bangayenza imhlangano yabo thina sesiyekela ukwenza ngenxa yokuthi bathe bona kule sebefaka ama lockdown rules kubona abangawalandeleli so ke nxa thina singayekela bese sizuzayo ngokuyekela kwethu khona
wona umkhankaso lokukhuthaza abavoti ukuthi babhalisele ukuvota ikakhulu kusigaba seMatnorth bese kuhambe njani
siyasebenza Chris siyazama izolo langemva kwaizolo besiphakathi na kwetsholotsho South lapho esibekhona lemhlangano efika kwemine sihlangana labantu besigaba setsholotsho South sisiyazwisisa izikhalazo zabo ngoba awungeke wakhankasela ukuvota kwabantu ungakwazi ukuthi kanti vele okuyikho kade kubenza ukuthi bengasukuma ukuyavota yikuyini so siyahamba ground siyazwisisa ukuthi abantu bona bathini inhlupho zabo yikuyini. Bobo cholocho ngale uyathola ukuthi inhlupho zabantu zihlanganisela inhlupho zona lezo ezokuthi abantu abalazithupha ngenxa yezizathu zegukura hundi kanye lezinye izizathu nje ezingabe zinjani. So ngenxa yalokho ke into esiyenzile ku ground ukuthi abameli bethu abantu amakokheli bethu abayiba kuma structures kuma constituencies ethu ong 13 sesithethina ngabahlale phansi labantu ward by ward polling station by polling station bebone izakhamizi ezingela ezingabhalisanga ukuvota lezi zathu zakhona ukuthi zizwakale ukuthi izizathu zakhona ngezani nxa kuyikuthi sebethe babakwazi kuya kubalula ukuthi khona and then bese sithi thina what interventions do we need to put in place ukwenzela ukuthi abantu bona labo bekwanise labo ukuthi ilungelo labo lokuvota beli exercise.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalikhulu lasikhombisa 107 ababanje igciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani la. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMaswingo abangamachumi ayisithupha lane 64 kulandele kobulawayo okulabantu abangamachumi amabili lambili abatholakale belegciwane lecoronavirus. Inani labajove iJackson yeCOVID-19 kumanani la lokhu liphansi kakhulu ngoba bafika phose inkulungwane kuphela 967.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantu abakobulawayo abaqoqa ukuphindisela emapholiseni ezindlini zabo kulandela udlakela olwaqhamuka ngeviki edluleyo edolobheni kwachiswa imithova emibili kwachaywa imota zamapholisa. Leli phephandaba lithi lilemlayezo ye-WhatsApp yabo windi labachayeli bamakhombi etshengisa ukuthi baqoqa ukulwisa amapholisa. Amapholisa wona athe bengavele benze ubudlwangudlwangu owindi laba bazabotshwa. Iphephandaba le-Sunday News lithi kulamantombazana angamachumi ayisithupha lantathu 63 abasuswa esikolo ngoba sebekhulelwe. Leli phephandaba lithi kulabantwana besikolo entabazinduna abangamachumi amane abazithwalayo ngoba beye emacansini labotsheketsha. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani lonke kwi-Studio 7 khona ngapha e-America. Ngithanda ukubana ngikhulume kakhulu ngevaccine. Ivaccine kasiyomkhuhlane kankulunkulu, asiyomkhuhlane kabani, kodwa kwenziwa ngabantu ngamazwe anjengabo-China, i-Third World War abakhuluma ngayo wokuthi behlise inani labantu e-Afrika, lehlise njalo abantu umhlaba wonke bazithathele lokhu abakufunayo. Nxa uhlabele ivaccine kukhona okuza kwenzakala esikhathini esilandelayo. Baningi esibabonayo kuma-WhatsApp nakumavidiyo amaye abasithumezela kuye ngohlelo lona lokuzini le-vaccine. Abantu bafuze bakulimuke there's something secret behind. Okay, Bill Gates yena lo ose-America nguyofaka imali kwi-United Nations abesesitsho okokwenza abantu bakulandela. La umhlaba wonke lawa la madokotela abafundayo bafundiswa ngoba betshelwa lokhu abakutshelwayo. Kodwa ke isiphetho sakhona i-vaccine ingozi ebantwini. Abaningi bazazala izilima bazabele iziphofu ingqondo zigcina zingasathathi. Bakumele bakunanzele uhulumende kabasazenzeli abakufunayo kodwa sebesenza lokhu abakutshelwayo. Babuye bakukhulume emazweni abo. Ngizakhangela futhi eBhayibhelini nxa kukhangela kuSamuel chapter 16.
Ngiyalibingelela lonke mthwakazi omuhle Gibbs Dube labo bonke khona ngapho ku Studio 7 ma journalist akithonke ngilibingelela siyalithanda singumthwakazi qhubekani lisipha indaba ezinhle njengoba likwenza singumthwakazi emathebelendi and midlands lo khulumayo ngumothikhaya indlovu wetshela nyembekhesi ngithi bantu bakithi asibambaneni isikhathi sifikile sokuthi sibe nimunye singumthwakazi ngiyalicela lani khona ngapha etshela nyembekhesi bantu bakithi ake lithiyane ndento zezana tshanani lento ezingasoze zibisele impilweni phambili ezingasoze zivusa impilo yabantu abethu asiqhubekeni ngokubambana siqhuqhuzelelene sifundisananeni ngomthwakazi ukuthi umthwakazi i-MRP ngesandla sikamqondisi umoyo uzimisele lathi sizimiseleni ukuzikhulula kulobu bubi esibubonayo sibuthwalisa nzima iZANU PF ngoba umnangagwa uyasizonda kudalwa sibulala njalo fakwamatshe ezikhumbuzo bona bayatshontsha lokho silila kusithabisi ikakhulu kudiaspora sizwa ubuhlungu kakhulu sicela ukuthi la kuground abantu kube khona elikwenza esikubona lathi sizabuya sikhona siyeza njalo ngibonge lapho
salibonani basakazi baka Studio 7 kundawana zonke zomhlaba sithi masibonge ngezindaba zenu elisithumela zona indaba zeqiniso indaba ezimnandi indaba ezingaphungulwanga siveza iqiniso njengokuba ngiyambonga ubaba wezaphu lwana wama-veterans ezaphu inkuthazo yakhe ukuthi abebama-veterans abezaphu kababhalise ukuze labo bazuse inzuzo ye kuqakathekile ukuthi abalwa inkululeko especially kuviyo lezaphu bazuze labo inzuzo siyakubonga ke lokhu kufanele kube njalo sibili ngoba balwela leli lizwe sisicela kubana sinanzeleleni khonapho ekuzuzeni inzuzo kulabanye abantu bangazuza inzuzo leyo xa kukuthi umbivela kurhulumente sebejika babe ngabezanu sebejika babe ngabezanu njengalokhu sikubona emaplazini uthi ama-veterans athi umhlaba ngowabo bayathengisela abantu izitanda emaplazini lapha benzisa abantu into abayifunayo ungangena eplazini sungwezanu le nto asiyinanzeleleni ukuthi ma sisidla le sithola lezo mali bese sithaba sikhohle ubuhlungu kade sivela kubo sesiguquka siba ngabezanu into engayisiyo ama-veterans lingabethu thina lingabethu lalela thina inkululeko yethu lingaze lajika selisiba against thina njengalokho sikubona emaplazini siyabonga ke umbiko lo nxa umawethu ama-veterans azathola lawo especially kulaba ababengabhalisanga kuqala siyabonga ubana nxa uzaba lethuba labo isikhathi sokuthi bathole leyo mali awumbiko oqakatheke kakhulu siyacela sibabhalise sibili especially abakazaphu sibonga sibili hhatshi nochimbuyilo labo umjibha kuzaphu hhayi babengekho sibili kodwa-ke imali le ayitholi asiyithathe nini kodwa ingasitshintshi sibe ngabezanu esiwa-genest abantu esalwela inkululeko yabo sesibahlamukele emaplazini lapha njengalokhu sikubona emaplazini la ngiyabonga ngumdalinja ngisedouglas dale egoli
awusalibonani salibonani ku-studio 7 kungaba kuhle mali iphilile lonke siyajabula ngokuthi lisilethele izindaba ezinhle kakhulu ukuthi ngathiwa lihlala liyenza kanjani siyafisa ukuthi indawo yakithi ibe lokukhululeka langaphe e-Montrons kuvuseleleke katsha kube le studio istudio sesahambe eHarare ukuthi thina ngapha basasenzi njengabantu ngizoba buhlungu ngamatshe lawa afa kwayo babuye bakhipha abantu beZANU PF kube vele ube kuyayenza besizofaka amanye amatshe sibe sesicela abantu laba abayiba babambe inkunzi laba abadubula abantu besilindele umuntu ozobuye ezothatha ilitshe babadubula maybe kungaba lokuthula ngiyabonga ama-audio le ngafunda
salibonani salibonani basakazi ku-studio 7 hayi thina siyajabula ukuba labasakazi abasakazela iindaba esizithandayo esizifunayo funa lesi yona ukuthi ithi EMDCT my ETE my isizwe uvota izaba yiMDC Alliance why bengabe iMDC Alliance kumanje kungakavotwa kuhle kucaca ukuthi kuhamba nayo hayi ukuthi sekuvota manje kuvota kuse iMDC Alliance kuzo maki sekuwini Alliance bazothi labo bawinile hayi isimanga sakona sisimanga sayazi ukuthi siyenze njani zilandele bani siyenze njani bayahlanganisa amabayo sayazi ukuthi sivotele bani phela makunje sekunzima impela kunzima impela ukuthi abantu baye kuphi ngoba bayazi ukuthi abantu vele bathanda i-Alliance iMDCT hayi lama supporta vele abantu abayithandi manje angazi ukuthi khona lapho sizoyenza njani basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, obeyinhloko kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usole umbuso kamongameli Joe Biden izolo ngesikhathi kusenziwa ukhetho olumsuse esihlalweni. UNetanyahu usole uBiden esithi uphatha udaba lwe-Iran ngesineke kodwa kungasoze kuphathise umvikela wele-Israel. Kusenjalo ilizwe leMelika liqhubeka lilokhu livula amabhizimusi liseketisa imigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus kulandela ukuhlatshwa kwabantu abaningi ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika edolobheni le-Houston eTexas.
Baba Kande, umumo lapha eTexas oweCovid sesiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo. Kusokukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho, izindawo sezidinga abantu bokusebenza, indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha hiring, kuyavulwa indawo zonke, kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini yibo abangatholakali. Yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID-19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa, ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana. Yikho ke sekungathi kuyehla
indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini njalo abantu kukhanya bengena ngobunengi yini endaweni lezo?
Sekuvulwe sibili futhi chaka sibili, bonke abantu bayangena kuyaphithizela, sekuphithizela labantu hayi abasafaki lama maski akhona lawo, sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana. Sike khangela lapha nje indawo ezithile sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu. Kukhanya ngathi sokuphose kuyabuyela sibili le school holiday vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi, kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana, sebeqala lokuvakatshelana, sebeqala lokuthi omunye lomunye lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu, abazukulu beze ekhaya njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa icingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni nkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivoteni nkulu.
Asambeni thina kwelaki.
Namhlanje siqala ihlandla lakuqala lengxoxo lapho esizaba sikhangela khona indaba eziphathelane lamalungiselelo okhetho. Lapha ke siyaba sikhuluma lamabandla ezombusazwe achiyeneyo okweviki yonke kuze kufike ngolwesihlanu. Umqalisiziva yiZanu PF. Sixoxa ke lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Believe Gawule.
Ibandla lethu kathesi elisemkhankasweni wokubumba amasela. Ubumba amasela, amaseli i-structure esiqhakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuZanu PF. Yizo esilabantu abavotayo, abayibo yiwo ama voters akukhona phana ku-structure sensana. Isihlangano imhlangano vele ubanjwe ngamasela, wonke umuntu ubelonga to a cell. Ngokunjalo ke okwakathesi semkhankasweni wokuthi sibumbe amasela. Khona apha echolojo kodwa i-exercise le yenzakala ilizwe lonke, sikwenza ilizwe lonke. Ikakhulu ke thina sigapha etsholotsho umsebenzi wokubunjwa kwamaseli wesigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi. Amaseli abunjwa sibili kuzaze kuya kuthi inyanga nale uJune siyaphela lapho siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamaseli. Ngokunjalo abantu laba abasebengene kumaseli yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota, ukuthi bengabe kumaseli kuphela bangavota, ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamaseli, yibo abantu abaqhakathele kakhulu emhlanganweni, abayibo abayenza umhlangano ube khona, yibo abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu. Siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasebamabandla ethu bathatha ithuba leleli ba-register ukuvota, bese kuthi ekucileni kwakho konke bese sithi ngaso siyafika kubana isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazo, bese siyacela kibo amavoti, bese sicela amavoti kibo ngesikhathi esifaneleyo. Yibo abantu abanjalo abathibona nqa sokufikela isikhathi sokuthi kuvote kwaphana babe sebekhangela ukuthi kanti ivoti yabo bengayisa ngakho. Ngokunjalo ke kuqhakathekile ukuze ukhetho luhambe kuhle njalo abantu bavote ngobuningi babo, ukuze kungabi lomunye othi nqa ukhetho soluphutshile ebese sithi yena hayi akuhambanga kuhle, hayi mina kangidliwanga, hayi ukhetho lurikiwe, ukuthi abantu bavote ngobuningi babo. So umkhankaso wethu onjalo ukuthi abantu bavote ba-register ukuvota njalo yokhona nalo ohamba ndawonye uxhumanisana nokubunjwa kwamasela.
Sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zeMatabeleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu. Khona ngapho kunjani?
Gandhi, into ekhona lapha ukuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokho abantu ikakhulu esigabeni seMatabeleland kusukela emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota ikakhulu emhlubulweni wethu weMatabeleland, ikakhulu amaprovinces ethu angakhangela ukhangele number of registered voters ezikhona kuma provinces ngale Mashonaland. Uzathola ukuthi sina singemuva kakhulu. Izizathu kuyilezi nqa ngikhangela ngicubungula isaka kakuhle. Ngibona abantu baningi abakithi base South Africa. Abantu abaningi abakithi, most of our people are in South Africa. Yiko okukhona ngikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhona le bagcwele khona le South Africa. Ngesikhathi nqa kufike exercise nale ukuvota, bayabuya nje bebuya ngapha ngama holidays. Ngabe kuya kutholakala isikhathi ukuthi bethu be register ukuvota ngesikhathi exercise lesiba khona ama holidays nalabo bekhona ngamhlawumbe. Bese besiba ngabantu njalo bangabreak ababuye bezovota ngesikhathi sokhetho. Kwesikhathi singakhuluma. But abiningi labantu bakithi base South Africa. Njalo konoko ukuthi ilokuzeni yami koni iqhubeka nje ihamba kancane 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 ku region yethu kona. Iyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo entweni zombangazwe lezi. Izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe.
Yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulo daba lwe-COVID-19?
Udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi ngizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to ilo kuzeni ye-COVID. Even le South Africa la ithi wena ngizwe labo malema sebekhuluma bethi bona thina sahamba siyecrossa siyeZimbabwe enxa singathola ukuvaccinate. Ngiyamangala ama frontline workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abaloku bengavaccinate lakathesi. Ngiyamangalisa but iZimbabwe iyichayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene ingcono kakhulu. Njalo into engiyakhangela sizaba lodubo nje ukuthi thina njengoba uhambelana kwathi kula le South Africa i-variant le India COVID le ingasenzela okunye mhlawumbe. Kodwa ke kungasenani. Ngibona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo. Ngokunjalo ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi kodwa sinanzelela njalo sihlonipha usilandela imiyalo ye-World Health Organization yokuthi abantu benze i-social distancing loku behlale begqoke ama-mask.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esetsholotsho. Elingakhohlwa siyaqhubeka kusasa ngengxoxo zethu lapho esikhangela khona indaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela umbiko osusabalele enkundleni zokuxhumana othi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Ibandla le-MTC Alliance lithi nxa ibandla leZANU-PF lingephula imigoqo yokuvimba i-coronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le-MTC Alliance lizenze njalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.